izakhamizi esiqoqelazo zikhala ngokuthi lawo masele ngazabothwe ngemva kwesukwane ezingatsho lutho ayabe sekhululwe aqale njalo umkhuba wawo wokutshontsha. Umnumzana uNkosikhona Dubo oyisakhamuzi seShabhe uthi walahlekelwa inkomo yakhe wayibona ngesigogo isihlinziwe.
Ngatshontshelwa inkomo, ithokazi lenkomo nxa litshontshelwe ngalidinga 3 days, ngelanga lesi-4 ngathola imasondo enkomo lenyama efresh ukuthi ithokazi lelo lalibulawe njengako izolo khonapho phakathi emasimini igcwele ezihlahleni inyama liyana lezimbiza ezazikhonapho lenyawo zabantu okutshengisa ukuthi i-GBS yakhona vele okubulawela khona izinkomo. Izifiyo zethu ziyaphela, sile minyaka ethize ziphela ngabo.
Ezinye njalo isakhamuzi umnumzana Zekias Masuku uthi wacatshelwa zinkomo ezilitshumi.
Ngike ngacatshelwa zinkomo lapha ezingu-10, ngalandela ngabe 10 kwadzingadzinga, hhayi zahamba chose. Angazi ukuthi uhulumende angasincedisa ngani ukuze sivikeleke kuloku busela obukhona loku. Njengoba bebotshwa bephuma, vela sisakwazi lokuthi kathi manje indawo zethu sizitshele bani, sivikele bani ukuzele ukuthi asincedise.
Umnumzana Elias Bindi, umgcini sihlalo weThuli Farmers Association, uthi abalimi basenkingeni enkulu kakhulu ngalezi zigilamkhuba.
Ukutshontsha kusukisela enkukhwini, idonki, imbuzi, inkomo, akulanto engatshontshwayo. Siphakathi kobuzima, siyafisa ukuthi ngabe siyalithola usizo lokuthi mhlawumbe ngabe kuba lomthetho oqinayo okuthi nxa umuntu ebanjiwe ajeziswe ngokusemthethweni.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila kaward 10 eShabhe umnumzana Amon Clinic ngathi layo osanda kutshontshelwa inkomo.
Ngikhuluma nje lapha abafana laba lo leader wabo uSgwindira, ibizo lakhe elinye nguValentine. Umfana lo wabuya lapha watshontsha inkomo zingu-2, watshontsha edamu wahamba wayazithengisela phandle endaba nkulu. Simbambile ule team yakhe asebenza layo la fana bamaplazi engiyabokhaliphani. Khuluma nje icala lakhona lisemapholiseni, so kangikwazi ukuthi mhla kuqalisa ukungena emakhothi nizababona sebekhona njalo or what.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uInspector Loveness Mangena uthi umsebenzi wamapholisa yokubopha izephulamthetho njalo kwenzakala emthethwandaba kungaphezu kwamandla abo. UMangena uthi kuyenzakala ukuthi izibotshwa zibhadale imali yesibambiso emthethwandaba ukuze zithoniswe zivela emakhaya bese zisenza imisebenzi yazo yobusela okudala ukuthi izakhamizi zicabangele ukuthi amapholisa kasebenzi. Ukhuthaze abafuyi ukuthi babekele amapholisa ngokuphangisa lapho inkomo zabo zicatsha njalo bazifake lemthiso. Kusenjalo bephethe isihlalo somqondiso ogatsho lezemfundo ezansi emandebeleni umnumzana Lifias Masukume kasekho ngemva kokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19. UMasukume ubhubhele esibhedlela se-UBH kwabulawayo izolo ekuseni. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kulesi sabelo liyaligonga ngesiqubu selokhu kuqalela inyanga. Sixoxele omunye olaliswe esibhedlela sababanjwa igciwane le-coronavirus ese-isolation ephakama eGwanda othi isimo sibi.
Mina ngingena lapha ngemane izidumbu eseziphumile 11 khonapha fansi wami khona lapha ngizikhanye daily abanye umuntu wakhona vele angena ahlaphume abantu bayafa abantu ze-prospect and obey ama-rules lesonikwa ngenxa yokungadlula kodwa ukufa akuyafiwa ma usiphandla ubone lutho.
Sebedlula amathumi amahlanu 54 asebebulewe yilo mkhuhlane kulesi sabelo selokhu kuqalela inyanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.